Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Mchwaga zomu ute ngolesi tatu mtaga 10 kuzibandlela 2024. Ika malami nguntunga milinko mo. Enda benize tu la mshanje.
Loku ogu yenzwe ngutipi Joshua anamanye amakili okolo kwagwaziwa nje I documentary leye BBC ihlela kuphela ufakazi
I documentary etulwe ngumsakazo we BBC eveza ukuba umfundisi wakwele Nigeria uTipi Joshua wayedlwengula abesifazana njalo ephatha luklubhu izisebenzi zakhe isidale inkulumo.
Umblessing lo ongene kuphela indaba jabalala wayengekho kubereka mwana esasekuyo wayengekho ucandidate selection esasilayo konke okwakusenzakala kazange afake amaphepha ngoba yena wayeku MDCT
ibandla le-TCC lethesa ixoku laleli bandla elisekela umnumzana Sengezo Chabango umlando wokufaka ilunga lebandla le-MDCT unkosazana Mo Blessing Chuma ukuthi ancintise kukhetho lephalamende okuzancintisa khona umsekeli wesikhulumeli se-TCC umnumzana Gift Ostalosi Siziva.
Nanzela ukuthi lanxa kunjalo kuba lohlupho lokuthi kwezinye indawo kugcina leyo 5 days ingahlonitshwanga amanzi avule kwezinye indawo engafiki bathi bona nxa kuyikuthi indawo eziphezulu kusuka kube lohlupho ukuthi amanzi angafiki.
Kulabantu abaningi abathi kabatholi izikwelete zokusungula kumbe ukuthukuthukisa amabhizimusi abo. Ngesizathu sokuthi bangamalunga ebandla eliphikisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. I-documentary ethulwe ngumsakazo wakwele Bilitane oweBBC ngomvulo eveza ukuba umfundisi wakwele Nigeria uTipi Joshua wayedlwengula abesifazana njalo ephatha luklubhu izisebenzi zakhe soludale inkulumo. Le video elesihloko esithi Disciples, The Cult of TB Joshua ile ngxoxo labesifazana lo Joshua igama lakhe lokuzalwa engu Temitope Balagon Joshua yena obhubhe ngomnyaka ka 2021 kanye lendodakazi yakhe. Abanye baveze ukuba izigaba ezazisenziwa ngu izigigaba ezazisenziwa ngu TB Joshua ezifana lokwelapha abagulayo zazingezamanga. I-BBC ithi njalo uTipi Joshua wavimba imbangela yokudilika kwesakhiwo sakhe esawohlokayo sabulala abantu abedlula ikhulu 118. uTipi Joshua wakwele Nigeria ubedume kakhulu umhlaba wonke jikelele njalo evakatshelwa ngabantu abavela emazweni omhlaba atshiyeneyo ababalisa labeZimbabwe abagoqela inkokheli yezombusazwe ethi umnumzana Morgan Tsvangirai, unkosazana Thokozani Khuphe lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi. Kodwa abanye bayayisola lidokumentary vesithi ngamanga okukhulunywayo njalo kulobufakazi bokuthi uTipi Joshua wayeselapha abantu basile ngomoya oyingcwele. UChris Kande wa Studio 7 uxoxe lo mfundisi Kenneth Mtata, umqondisi womanyano wamasonto omhlaba owe World Council of Churches, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lokhu okuyenziwe uTB Joshua namanye amaqili okolo kwakwaziwa nje i-documentary leye BBC ihlela kuphela ufakazi omphumileyo kudala sikuzwa kodwa abantu bengakuthathi serious kodwa ukuthi kube kuyenzwa izinto ezimbi eziningi kuTB Joshua lamanye amabandla anjalo kube kwaziwa kodwa abantu babuza ukuthi yini okufanele kuyenziwe manje ngalendaba abanye bathi kungcono lawa amabandla avalwe kodwa lokhu kuveza ama problems amaningi ngoba uma uhulumende sekwazi ukuvala nje lawa amabandla engawafuniyo kuzoyenza ukuthi lamanye amabandla avalwe ngoba ayakhuluma lokho ohulumende abaningi bengakufuniyo so ngiyabona ngathi ayisiyondlela yoku-addressa le ndaba kumele ku-addresswe ama root causes ayenza ukuthi abantu abaningi babe vulnerable simele siqede indlala lokuhlupheka kwabantu ngoba uma abantu belendlala kuyenza ukuthi babe vulnerable kulowo muntu ozoza esithi engabasizi okunye ukuthi amabandla ngokwa amele abe lendlela self regulation ukuze bekwazi ukuthi ngobani abakhuluma besithi bengamabandla ngoba uma ingekho indlela self regulation kuzoba labantu abazophuma besithi bakhuluma in the name of the church bona bengama crooks lama charlatans athatha iadvantage yabantu abahluphekayo so le tip nje of the iceberg kodwa lendaba inkulu kakhulu akhona futhi amabandla amaningi ayenza izinto ezimbi eziningi ezihlukumeza abantu and futhi kumele kube nendlela ukuthi laba bantu babotshwe ngoba umthetho ukhona oyenza ukuthi abantu abayenza izinto ezinje babotshwe okusemthethweni
kodwa sike sezwa abanye belokhu besithi balobufakazi bokuthi uTB Joshua wayenza ukuqotho njalo eselapha abantu bakhona abasilayo abaningi lithini lina lokho
hayi asikho ukuthi alaba aba lezi zigebengu zazi sigebenga abantu nje ezikhathi zonke ngoba kwezinye isikhathi babe yenza lezo zinto abantu babe zidinga kodwa ayisho license phela ukuthi uma usiza abantu usuba abuser ngoba abantu aba abuseweyo ngo TB Joshua baningi futhi balobufakazi u TB Joshua asoze athole license yoku abuser abanye abantu ngoba usizile abanye abantu so indaba ekhona lapha indaba abuse enkulu kakhulu ezokansela okonke okuhle engabe ekuyenzile iyo indaba ephuma lapha ku documentary ka TB Joshua
umfundisi Kenneth Mthatha ngomqondisi womanyano wamasonto omhlaba owe World Council of Churches ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekwele Germany.
The Voice of America.
Ivandla le-TCCC selethe seyixuku laleli vandla elisekelwa ngumnumzana Sengezo Chabango umlando wokufaka ilunga le-MDCT unkosazana Mo Blessing Chuma ukuthi ancintise kukhetho lwephalamende lapho okuzancintisa khona umsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gift Ostalosi Siziva leli bandla lithi uChuma kazange angene kuhlelo lokukhetha abazancintisa kukhetho lwanyakenye kodwa liboneso kunguye okuthiwa amele isigaba sephelandaba chabalala okwakunqobe khona usiziba laye owabhalisela ukuncintisa emthethweni ndaba okhetho owe-nomination court ephansi kwebandla le-Triple C. UChris Gande uxoxele siphathamandla saleli bandla kobulawayo umnumzana Kwanele Bhango ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga mnumzana umbuzo wakho kuliqiniso sibili okubuzayo uMo Blessing lo ongene kuphela ndaba chabalala wayengekho kubereka mwana esasibuyo wayengekho ucandidate selection esasilayo konke okwakusenzakala kazani afake amaphepha ngoba yena wayeku MDCT eyayikhokhelwa nguMonzora uDouglas. So eseswele ama-candidates uChabang ubone kufanele ukuthi athathe umuntu owayengekho. So ukuthi kuthiwe ufaka abantu aba-agreed ngikubona kungasento e-right kungasoqiniso sibili ngoba u-agreed ngayiphi indlela uMo Blessing yena owayevele engekho ngaleso sikhathi abanye ababekhethwa bengene. Ngiyabona
manje njengoba sisizwa besithi bazahamba emthethwandaba ukuthi bami ise umnumzana Siziba ukuthi ancintise kusigaba sephelandaba sabalala lina liluthatha njani lolu daba?
Thina ithemba lokuthi sizanqoba silalo angaba khona siyakwazi khona ama plans ukuthi bamise uHonorable Ostalos ukuthi acontest kodwa ithemba ekugcineni sizanqoba kuphela yikho engingakutsho okwamanje wonke ama plan amabi angafuna ukuthi awenziwe hathi thina silethemba sihlala sinjalo sizanqoba.
Umnumzana Kwanele Bhango ngowebandla le-Triple C kobulawayo. Sixoxe njalo lomunye wabasebenza lomnumzana Chabangu, umnumzana Albert Mhlanga, ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Hayi ngiyabonga babagande lezakhamizi leZimbabwe nje yonke jikelele. Ye bayasho ukuthi ubebengamazi ngoba abangani bayakhumbula kumbe ebevele isikhamba labo mtshana former ECC. ECC is a citizen party. You see, a citizen party in that it's a itata ama stakeholders phose wonke ama industrialists abezenkonzo izinyanga kanye laba ama civic organizations. So ekuyenzeni kwethu siqalisa sasivumele ukuthi kulezinye indawo esizazigcina sizigcinela ama political party vele edes labo kulezinye lapho esizazigcinela abe civic society like uyabona kulobaba uDumisane Nkomo ubesuka ku civic society ubengekho any other party ubesuka ku civic society yikho ke wangena ecouncilini yikho ke labanye nxa uMo Blessing bangamazi laye umela amanye ama organization lawo esisebenza lawo. So hayi uyanqoba ngoba sonke siyamcampaignela bonke laba ama organization lapho asuka khona bazamcampaignela ikathi nje vele ubephathekile kwezepolitiki isikhathi eside abantu bayamazi lathi siyamazi yikho ke hayi ukuwina siyayithatha leyana indawo ngoba njeona ngithile nje kumalanga adlulileyo ukuthi unguye i-official candidate ye-CC.
Umnumzana Albert Mhlanga ngomunye wabasebenza lomnumzana Sengezo Chabango ozithi nguye unobhala jikelele we-Triple C. Ubexoxa lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Kulabantu abanengi abathi kabatholi izikwelete zokusungula kumbe ukuthuthukisa amabhizimusi ngoba badlelana lamabandla aphikisayo kanti njalo kabalazi bambiso zemali efunakalayo i-collateral. Abaphikisayo bathi kabayitholi imali yamabhanga afana lele Empower Bank Limited elidlelana lohulumende lona elinika uZulu izikwelete zamabhizimusi lokunye okugoqela okubizwa libhanga leli ngokuthi Ituthuka kanye lemupeza namo loans. Abaqondisi bebhanga leli baya kuphika lokho besithi abantu bonke eZimbabwe balakho ukuthola imali abayifunayo uma belendlela eveza ukuba bazabhatala njani izikwelete. Ukuhlaziya loludaba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo diselo mnumzana Decent Bajila omela iluveve makhandeni edale lephalamende. Yena otshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba abaphikisayo kabatholi isikwelete emabhanga adlelana lohulumende.
Umnotho welizwe awumanga kahle. Abantu abatsha bafundile bahambile ezikolo balalo ulwazi olungabathuthukisa kodwa ayikho imali nasemabhenki imali ayitholakali imengelayo ngedinga ukuthi kube lesibambiso i-collateral ngesilungu abantu abatsha kabanayo kathesi lezinye inhlanganiso ezingabe zikhona zikweledisa imali lazo zingathi zimile ngoba azikhanyi akukhanyi ukuthi umnotho ume ngaphi njalo ungaphi abantu abatsha kabalandela zokuthola izimali zokuthi basungule amabhizinisi bazimele bodwa.
Yes, njalo kuzokuthiwa bahambe emabhanga baye ngaphi ngaphi sokule yuthi lokhu lalokhu akusebenzi kathi khonokho.
Ikhona i-Empower Bank kodwa imali ephuma e-Empower Bank iphuma iningi layo iyimali yakulena leli lizwe njalo ukuthi itholakale ithola abantu abalutshwana kakhulu kulamahungahunga futhi athi imali le ingathi itholakala ngokuthi abantu babe lehlangothi lezombusazwe kube kanti abantu abatsha badinga ukuthi imali beyithole kungelani lokuthi kwezombusazwe banakanani. Wona lawo mahungahunga sisawacubungula sikhangelele ukuthi ikomiti lephalamende likhangele ngezabatsha lizasinika i-report yokuthi kungabe kuliqiniso na ukuthi imali le iphiwa abantu bona labo abalutshwana abaphiwayo bayiphiwa kukhangelele uhlangothi lezombusazwe abakulo.
Umnumzana Decent Collins Bajila ngomeli weluveve makhandeni edalele parlamente njalo engoyebandla le-CCC. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Malaki Nkomo owebandla lezanu PF.
Abantu fanele bakwazi ukuthi izimali lezi uma beziphiwa awuphongi ukuholiswa njengomuntu uthi uyaholiswa imali. Kuba nemithetho eminye ekhona engathi sizoba nisodinga imali kuyukuthi kule nhlelo eziphiwa nguhulumende kufunakale imali. Kukhona enye okufana ukuthi umuntu awumgcwalise ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ngempelampela ngumuntu ofuna imali yokuthi isebenze. Abanye bazafuna ukuthi khona kufuna imali kahulumende ngifuna ukuthi ngenze imihlelo. Angayenzi le-proposal akuyona iphepha wokhe ukuthi umuntu kuyenza lokho lakho. Lapha ngamuthi bakuzivuya umuntu abantu. Uma wenza iproject yakho ikhanya abamabhenki nalaba abasebezemali yibo abakuhlizisisayo. Izamthetho iyabe ingasekho khonapho. Abantu abaningi baya ukuthi sewunomthetho oyihonawulayo ukuthi yona nawufuna imali yokuthi yenze lokho kufanele ukuthi igcwaliseki okufunakalayo. So abantu balezinto kube ngama-shortcut. Akuyena kube ngama-shortcut ezintweni ezintweni ezamapolisi. Siyafanele ukuthi umuntu wonke angele ngendlela yona leyo. Njalo nje angazelizwe nokuthi amabhenki bathi abakule fomu egcwalisela iyikhethi e-Portland Park. Akikho ikhethi ukuthi uya eZimbabweni ushiya ngaphi kuthisi bani kuyiphi indawo uyenze ukuthi iqualifye ukuthi ithole imali.
Ukuze ube lohlelo lwakho oluhle ukuthi uhulumende akunike imali kumele wenzeni ukuloba lokho kuthiwa yi-project proposal? Uqala ngaphi kusiya ngaphi?
Ngibona ngani khona abantu njengoba ngijhile ukuthi kunomsebenzi kahulumende idaba indawo yonke okungukane ngakule project ethize oyifunayo ngaba yi-funding okuthi ufuna uyenze i-funding kumbefuna uyenze imali kulama-ministries avele ekhona okuthi ungahamba khona ngale kunemithi ezikhona ezigcelisa abantu ukuthi ngakufuna ukuthi dale iproposal ekhona ngezemining uyenza lokhu nalokhu nalokhu ngakufuna ukuthi ubhale iproposal ikhona ngefamily uyenza lokhu nalokhu. So naleyo ndlela mboni kami abantu abasebenze ingathi imisebenzi yakhulumente ezikhona endaweni yawo yabo.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla lezanu PF obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseyinsiza eMathebeleland South. kwezemelika ziyadibana njalo namuhla inkunzimalanga zebandla lama Republicans kungxoxo mpikiswano yokuveza ukuba ngubani ozancintisa emele ibandla leli kukhetho lalonyaka olokudinga umongameli welizwe. Wayengumongameli umnumzana Donald Trump ulokhe esithi kangene kungxoxo mpikiswano lezi ngoba evele ekhokhela kucwaningo oluveza ukuba utshiya bonke abafuna ukuncintisa ngesibanga esikude. Kambe uTrump uzanqoba na ukuhlaziya lolu daba? UChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe.
Mina mbona ngani okwenzakalayo kathesi laba abazama ukuvalela uTrump ukuthi engabi khona kukhetho. It's just another drama ye-American politics. Nesikhathi sokusiya isiyafika isikhathi sokukhetho uTrump uzabe sekhona ku-ballot box ngoba bangakwenza lokho abafuna ukukwenza kuzaba ngumsindo. Kuphinde kulole abantu laba bathi Trump uyivictim, abantu bayamzonda, babe baningi abakukhangela ngaleyo ndlela. Ngibona ngani mina emakhothi aphezulu azakuthi uTrump avotele ngoba besabani ukuthi bangabi creating into kumbe babumbe olunye ukuthola uzaba ngumgoqo kusasa. Ukuthi ama-elections nxa omunye acabanga ukuthi amise omunye amise, then i-issue ka-Trump becomes i-benchmark or ukuthi hhayi kwake kwenzakala lokhu ngenxa ukuthi uTrump wake wamiswa. Lokhwana yikuphonga ukudlala nje nezinto zalapha. Izinto zalapha nje okwasidikele zihlala ziphakathi engani kuthiwa ziyayigajarithwa kancane. So mna mbona ngani yini nxa ngukhangele and here ngama-opinions abantu abaningi ambona ukuthi yindaba eza engayenza ukuthi uTrump engavotelwa, uzavotelwa kuphela.
Kodwa khona kubandla lama-Republicans ubona ubani ongani engasondelelana laye uTrump njengoba sike sabona umnumzana DeSantis laye ubengani useduze kodwa kathesi sesibona sokulo unkosikazi Nikki Haley, ungathini wena lo?
Mna mbona ngani laba bayazama bakuzamayo konke obaqambayo kodwa as long as umnumzana Trump ekhona kwabantu abavotelwayo kumbe kungaze kufike ama-primary abo ama-Republicans uTrump uzaphumelela kuphela, uzanqoba ngoba ungakhangela ukuthi uTrump kubo 50% abantu abathi bazamvotela nxa ukhangela kulalaba abahamba belinganisa izilinganiso zokukhetho lezamuntu bagethi ukuthi ngubani uzavotela. UNikki Haley baphansi kakhulu. Ukuthi kuzathathani ukuthi baze bavale isibanga lesi siphakathi kwabo loTrump? And enye into esimele siyinanzelele futhi esiyikhohlwayo yikuthi abantu abavotela uTrump kufanana nokuthi thina sithi sivotele i-political party ye-Republican party. Lelani ixeka labantu abavotele ulokhu nje uTrump kaba seyi-political party. So kungani kuthiwa yi-cult olabantu abaphonga ukulandela umkhokheli kusemnyameni? Ukuthi angezenzeni bayalandela kuphela, bangaze bezokuthiwa omunye uhambe khona phana bathi bayamkhulekisa wafa. But ngenxa yokuthi vele ingqondo zabo sezikhona phaa ungeza kubakhuphe.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ulandela ezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseWashington State khonapha eMelika. Singene kusigaba sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani bantu, sanibonani balaleli nabalandeli beStudio 7 mhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lana lichagwana elikhulu esigabeni sakosuku kwelasePlan 3 uKhanyani Ncube. Yazi ngizwa abantu bekhuluma lapha usengeza ushaba ngesithi yena ufuna ukulungisa i-CCC eyenze izibe nama-structures as normal ukuthi I'm going to strike again. Ungathi uphuzele ukutshwala lobo kuthiwa injengu, ukhuluma injengu, injengu la ikhulumayo. Uzathi campaign into campaign lamalunga akhe. Kodwa kubonakale kuzuza ibandla lezanu PF yilo eliyabe lizuza lisiba laba limelayo ePhalamende abaningi okuzayenza ukuthi khona bethole le third majority. So ke kunzima abantu benkosi, kunzima impela kulo mfo kaChabangu lo mpela. Hayi yazi kulokuthi umuntu uyamzonda kube ngakuthiwa hayi ngelinye igama lo angimzondi nyamenyanya. Ya angibonge amen kule ndaba.
Sibonani balaleli, salibonani labadala labasisakazela indaba mihla yonke. Siyabonga kusiza indaba zenu bantu abadala. Kodwa iqiniso elikhona Chabangu engawina wakhe amavoti, izanda yiwina waye amavoti ngihlanganise njalo ti Chabangu anti laye izanu vele amavoti lani ihlangana kaChabangu labogawula iyawina vele izanu. Triple CV akuvote ekhaya kuthi nje abantu laba balesikhathi babirojwa ukudla ngoba lonyaka izulu lingekho. So kodwa abantu bakithi babasarojwa ukudla, so abasazongcwaba kwamanye amazwe labantu ababebuya befile irojwa ikudla nje abantu basekhaya. Hhayi izanu P F hayi ake usixolele kancane kwinto lokho. Ngazi mpi noma izanu P F isikungusekorona noma yini into enjani nale nje. Hhayi awungote kudla sisikhathi kunakele engikwenzi lokho.
Livuke njani Studio 7 basakazi. Hayi siyabonga bakithi. Sicela ukudlulisa lo mlayezo kulabo mama abafuna uSithini Ncube ozalwa nguLeon Ncube eNtabasimbe ward 5 eMatsloud. Kobeula umama wakhe ngukhwini Banda, umama luyendele kufamily kamadala boy Ndebele ongu MP. Sicela uSithini Ncube ongabuya mbona sifonele kule number 0779387203. Okhulumayo ngufamona Ngwenya. Please siyancenga bakithi ukuthi ongabuya mbona uSithini noma eduze naye, please amtshela sifonele kule number, uyadingeka lo mntwana kakhulu. Sabezulisize lapho kumbe umntwana selabo more than 10 years engekho, uzwakalela khona ngaphe harale. Siyabonga.
Sabonani la ekhaya ku Studio 7. Mina yami indaba inje, ngikhala ngoChuma. UChuma lo engasijayeli, uChuma lo uyakwazi ukuba igugura hundi le kahle kahle yabulala abantu abaningi emathebeleleni. Kwakungubani umuntu wabulala abantu laba? Kwakuyinjongo yokuthi ngumgabe umuntu wabulala abantu laba kwakuyizana. So manje lapha masivuza ngubaba Ncube la esejikajika engafuni ukukhuluma kahle kahle njengomuntu yazi umuntu wanauthiwa khona abantu angathandele into ezinhle yazi umthakathi ma ekhona kahle kahle elithakatha akafuni into enhle isiya phambili kuyabe lokhu evalavala ngento esegcekeni shashuwa makaphumela egcekeni njengempaba ngembuzi esemadoleni ukuthi hhayi izano yiyo eyabulalayo abantu kusimpuli nje kuphela nansikwazi khona manje uthi elizweni kulokuthula yikuphi ukuthula kwakhona ngokubani abantwana bonke abezimbabwe basemazweni amanye la ngaphandle la shashuwa usenza njani wena baba Chuma shashuwa wenza ini baba Chuma shashuwa wena mawusidla uthola amapulazi elantshontshi labelungu labaqotha belungu hlala kahle nabantu abakho nje thina siyahlupheka sifuna ukulungisa ilizwe nasifuna ukwehla ngaphaya shashuwa
athi nanyamangala kodwa uSengele Chabangu lo abalokhu besithi usizi wacoshwa ebandleni lakhe ilibi ibandla lakhona ekaChabangu lo elokhuzeni uChabangu wayebe uthiwa wacoshwa ebandleni lakhe ngoba osidalo sakekho ebandleni likaChabangu. Okwesibili awukhami ukuthi uthi uChabangu ungwe-Triple C ngapha usele party akaseyivula lebonakala ecampaign edinge angiyi-understand into yakhona kuloku menemene thize lapho into enzezane
salibonani kusitho seven. Ngiyabingelela obingelelayo igama ngumvumeni ngingumhweli weqembu elichulumaskandi elibizwa ngokuthi abahlanganisi. So benginesifiso sokuthi ingoma zami zihlale mhlawumbe kustudio sikhulu okuyistudio 7. So angazi mhlawumbe noma ngakwazi ukuthi zidlale. Inkosi yami bengicela nje ukuthi ngabe kuyenzeka zidlale emsakazweni.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwaneleke mthokazi omuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na olivalelisayo ngentungamilinkomo litshone kuhle.